Umuma ngapha akuthule sibili kuthule kakhulu abantu vele ubona qoqo esitolo kuphela besiyathenga kodwa hayi le traffic is very low so abantu they are trying to stay indoors and bangahambi kakhulu sibili kuyabonakala so yikho kwenzakalayo bazama ukwenza konke ngoba umkhuhlane lo umbhubhane lo khanya akwazi ukuthi uyaphelela ngapha so abantu sibili hayi lapho esikhona eIndiana hayi bazama ukuhamba umthetho ngoba akukakhanyi ukuthi kuya ngaphi njengoba kulokhu kuqansa kusiyalo so sonke nje singena ezindlini sivale nxa ukuwaphuma busemsebenzini obuye usukhiphe izigqoko ungena ishawa lezo lazo ziwatshwe konke kusanitizwe vele ungakabambi lutho ya nxa usemsebenzini ufake njengathi lokhu esasebenza ufake imaski ube la ma-sanitizer ukline lapho osebenza khona uzame nje zonke indlela zokuzivikela nanxa ungaya esitolo uhambe ufake amaglove usanitize amakhathi lawana olawuze uzama sizama ngayo yonke indlela ba
konke kuyatholakala yini ezitolo oyabe ukufuna kumbe kukhona okusilela nje lo ungasitshela ukuthi kuyini okusilela
izinto ezisilelayo ezitolo ngamasanitizer izimbodlela zamasanitizer lezi hayi kazibonwa lelo ama-paper towels ubona gqo lapho kukhona kuyareshini ukuthi umuntu athole one konke nje lokudla inyama lani ukudla nje oku-essential akusavunyela ukuthi udobhe ngakunenge usudobha lawe kube kunye kube kubili akusakuya konke lamanzi akuvunyela ukuthi umuntu athathe kube kunenge kuyabe kubhaliwe ukuthi ungazowathatha kube kunenge chiyela abanye lawo so abantu vele sokujayele khonokho
umongameli Trump uthi ilizwe lingavulwa ngasiphi isikhathi kungakhangelelwanga ukuthi abezempilakahle iziphathamandla zogatsha lwakhe ezibona ngomkhuhlane lo we-coronavirus zingakethuli imbono yazo ubona kusenzakala yini lokho
okokuvula kwelizwe yena umongameli wayekhangelele u-3 April kodwa ngokukwenzakala la ngokukhanya kwezinto umoma on the ground lokho kuqansa kusiya phezulu vele ngendlela engakhangelelwanga kusobala ukuthi uzamela landela abezempilakahle akade lokho besithi hayi into leyo izathatha isikhathanyana kodwa yena wayefuna nje ukuthi ngo-30 kusiyafika uMay ilizwe selihamba kodwa akukhanya ukuthi kuza kuba njalo ngoba kathesi were reaching sesize sedlule i-Italy yona ngokwayo sesiyaphosa sedlule amazwe wonke amawe e-Europe so sesiphakathi laphakathi kwenzi ukuthi kungcono alandela abezempilakahle.